Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kumpalakazi 2018 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
IZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba bantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle.
Abamabandla aphikisayo basola izinqumo eziphume ku-conference yeZANU PF izolo ezigoqela esokuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa emele leli bandla kukhetho luka-2023.
Nxa beqhubeka zinyanga ezimbili bephefumula behamba kodwa sozibaboni muntu. Semfunga lapho ngiyafuma ijoyi lamakhalabo 2 months ongiphikisayo kwahamba emhlabeni.
Omunye wabalwela ubukhosi bamaNdebele umnumzana Andrew Mcijwana Khumalo wethu sela alwisana labo ngokufa. Inhlanganiso ebona ngokuqhotshwa kwenguqu izifa isile nkokheli entsha ngemva kokunqotshwa kabuhlungu kukaPhilip Chiyangwalo Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aba mabandla aphikisayo sebecothoze izinqumo ezithethwe libandla leZANU PF emhlanganweni walo omkhulu ophele izolo esigodini esigoqele sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozancintisa emelele libandla kukhetho luka-2023. Leli bandla linqume njalo ukuthi uhulumende sokumele aqhatshe kuphela abantu abalolongwa phansi kohlelo olusolwa kakhulu ngabanengi olwe-National Youth Service. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kutshengisa ukuthi iZANU PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba bantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Okwesibili kutsho ukuthi abalandeli beZANU PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle, ngoba nxa liza kuthi umuntu uzaba ngupresident ngo-2023 esehluleka kathesi kutsho ukuthi lina ukwehluleka lokho elikubona okwenzakala elizweni liyakukholisa. So angisazwisisi ukuthi abantu beZANU ngabantu abalobuchopho sibili okupheleleyo, ngoba awungazeke ukuthi kathi siyadubeka akula lutho uthengekayo, imali kayikho, amafutha kawakho kugcwele indwendwe. Lihlelithi yena lowo njalo nguye simfuku kuyamfaka ku-2023. Kutshengisa ukuphazama okukhona lapha. Lobukhokheli bangikhona kuyatshengisa ukuthi sebephelelwe zingqondo, ngoba nxa beza ukuthi bekhangela ukuthi i-administration eyiyo esikhangelele ukuthi sibone ukuthi kuba lobubuyelo elizweni, yiyo abahle bathi bona yena lowo president okhona owehlulekayo kade sisonke simkhangele, wonke umuntu emkhangele, bese kuthiwa bayamfaka ku-2023. Kuyesabeka ke lokhu.
Bathi njalo kumele basebenze zekatalala njengohulumende bavuselele umnotho. Ubona bephumelela kulokho yini?
Kati vele umnotho wangikhona wabulawa mbani Ntunga? Uzathi wena ufuna ukuvusela into wayibulalayo, okwaziyo ikubulala uzavuselela sikhathi bani kungowobulalayo. Alubana ngabe bathi bavuselele umnotho kayisiba ababulalayo, ngangithi kumbe bakhuluma into ezwakalayo. Kakuzwakala abakukhuluma ngoba yibo ababebulala umnotho. Nanku umnotho kathesi sikhuluma kathesi lapho esimi khona uyabehlula, bazawuvuselela bengaphi besehlule ukwenza abakufanele bakwenze kathesi. Akula mnotho abazawuvuselela, yi-statement abasikhulumayo ngamazwi nje abawakhulumayo ukuthi abantu balalele ukuthi kuthiwa kade kule conference besidla futhi imali zikahulumende. Ngapha thina sibhadala umthelo, bona basebenza ukudla ngapha bekulaleliswa.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT. Sixhume njalo isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi kuqakathekile mpela ukuthi abafuna umsebenzi kuhulumende baqale badlule kuhlelo lwe-National Youth Service.
Lokhu okukhulunywa ngona abantu abaqale beyofunda esikolo lesi sokuthi bafundiswe nge-National Service, lokubana kuqakatheke ekuthini khona ekupheleni lokuqaleni kwezinto zonke umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu kumele siligcine kodwa thina lapha silabafo wethu labodadewethu abasukayo lapha behambe beyonxusa inhlupho ukuthi zibuye ezweni labo beqamba amanga ngelizwe labo ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili so uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena elengqondo yokufuna ukudiliza nokubhidliza pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana akula ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza nokudiliza ukuthi esingathi yi-subjective yesikhiya so ngokuqakathekile ke ukubana abantu ukuthi bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles awezimbabwe singabule ndawo ukuthi kumbe kwezanu p f singabule ndawo yonolotho nge-MDC kodwa izimbabwe abe yizimbabwe
lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023 litshaheni kanti njengoba sisandaphuma nje kolunye ukhetho
akujahanga lutho ngitsho sesisakha indlela yokuthi bona into ziqale ukubanyana zikhanya siya ku-2023 so akujahanga lutho yinto nje ekhulunywa yinje kuphela
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Omunye wasebeziveze njengenkosi yoqobo yesizwe sikamthwakazi umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo sexwayise abanye abangisana labo lobu bukhosi ukuthi bangalinge baqhubeke ngoba baza kufa bengagulanga kubika uBenedictine Hlapho
Umnumzana Andrew Mcitshana Khumalo uthi nguye kuphela inkosi yesizwe sikamthwakazi ayikho enye uthi yena wabekwa ukuba inkosi mhlaka Fontulikazi 2010 ebekwa nguShembe umprofeti webandla lama-Afrika elamaNazaretha elidume kakhulu kwele South Africa. Umcitshana uthi umlando wosendo lwakhe ukhomba khona ukuthi nguye inkosi uthi uzalwa nguCetshwayo Khumalo ozalwa ngumlingo Khumalo ozalwa nguGqibo Khumalo ozalwa uMbehane ozalwa umzilikazi abanye asebeziveze ngokuthi yibo inkosi yesizwe sikamthwakazi bagoqela umnumzana Stanley Raphael Khumalo owaziwa njengenkosi umzilikazi 2 uPeter Zwide Kalanga Khumalo owaziwa njengenkosi uNyamande loBhengula 2 uBulelani Colin loBhengula Khumalo owaziwa njengenkosi uBulelani loBhengula kamzilikazi kodwa ke umcijwana uthi badlala ngegeja kuziliwe
yizwe lami leli angingedwa hayi nomunye umuntu hayi nobani ambambisani nobani
ngabe qhubeka zinyanga ezimbili bephefumula behamba kodwa soziboni umuntu sengifunga lapho ngiyafunga ijoyila amakhalabo 2 months ongiphikisayo kwahamba emhlabeni sengiqalisa ukuhlakula ukhula
imizamo yokuthola kuphawula kwamanye amacele athinteka kulokho okuthiwa umcijwana ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolidaba kodwa ke enkulumeni ethulwe ngunduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ngevike pheleleyo owayekhona ngesikhathi inkosi uBulelani loBhengula Khumalo kamzilikazi esithula inkulumo yakhe yakuqala emphakathini uNdiweni wakubeka kwacaca ukuthi uBulelani nguye okhethwe ngamaKhumalo njengenkosi njalo abethuswa yilabo abanye asebefuna lesi sihlalo ngoba vele umba ngobukhosi yinto ehleli khangelelwe ukuthi ingenzakala Asizweni ukuthi okandiweni wayetheni phambilini ngombango obukhosi.
Phakathi kwenkinga nkinga le thina sathi hayi sizaqonda isigodlo ombulazi okhumalo. Siyacela ingane. Ngafika lenkosi uveza umaduna okhumalo baphakula abakuphetheyo. Yikho ke ma umuntu edidekile nje engqondweni yena akhangele kuphela ukuthi amakhosi izinduna zisekela ngapi zimelo bani. Nansi impendulo.
Abanye bathi balethemba lokuthi nxa inkosi yomdawe ingathatha indawo yayo kusizwe sikamthwakazi impilo iza kuba ngcono kakhulu njengoba besithi owakhathesi abasuthiseki ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Meletulo 7 Johannesburg kule South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America.
singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu esiletulelwa ngoGibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobo.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke sixoxa ngodaba sibilongano liyahlupa udaba lokuthi kulamadoda atshiya omkabo ekhaya bona besiyeGoli kumbe eBotswana kumbe endaweni ezitshiyeneyo. Mase ubuyela ngesikhathi seKhisimusi kumbe kanye ngomnyaka kumbe bengabuyi. Uthi ngixoxele loludaba ngilonkosikazi sakhile line ingcwethi kwezamasiko esintu. Yibe lo baba unqabeni nyanda yomkhonto Khumalo. Isizalwane seZimbabwe ukhona ngale kule South Africa. Madube kunjani?
Ngiyaphila butikhiphi kunjani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube lidaya.
Hayi siphile kakhulu. Nikaze ngawe sibili Madube. Nangu umama sechiwe ekhaya sibili. Nxa usuchiwe ekhaya kawukukhumbula indoda.
Awusozekile ma ungumuntu le oleminzwa njengomuntu wonke angeke utshiye umnyaka wonke ijanuwari kuze kuye sengumuntu elokhu ezihlalele eGoli ayebuya futhi abuye athi 1 week aphinde abuyele uyabe uphila njani uhlala njani okuhlukela yikuthi ye umama siyasala emakhaya kodwa ubaba ngaphongukuthi athi 1 or 2 or 3 months abuyele ekhaya 1 or 2 months abuyele ekhaya umnyaka usuzuye phele lokhu ebuye ehamba njalo kwenza ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ubaba ukhona ayikhona ukuthi ahambe umnyaka wonke uyinqonye futhi umnyaka uphela angavuyi lokubuya but kuyabe kungekho right kodwa abanye bahamba ngiyabona iminyaka useyaphela uyabe hambe kavile kathathu oka-4 ekhaya
baba Khumalo nanto udaba sibili lapha ungathini
yona indaba yokuthi sihambe sithiya unkosikazi emuva inzima babuthube ngoba ekugcineni sigcina sesilingeka futhi njengamadoda sithola ukuthi indoda kayisabuye ekhaya kanti futhi lo munye umfazi khona ngale eGoli njalo le mali okuyabe kumele ukuthi iyondla abantwana igcine ingasafiki ekhaya ikubona amanye amadoda igcine ingasabuyi so le ndaba le babuDube iyahlukumeza kakhulu hhayi omama bodwa kodwa labo baba bonke so indaba mina engicabanga ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela mhlawumbe njengomama ekhulumile ukuthi mhlawumbe indoda ngenyanga ekupheleni kwenyanga iyevakashe ekhaya ukuthi abantwana babe mazi njalo kube lokudla lempahla futhi ozithengela abantwana ukuze ubonise ngempela ukuthi kuyondla abantwana ekugcineni babuDube okuhluphayo ukuthi kugcina sokusiba la malubo omhlaba usukhohlwa le mbuli ekhaya so le ndaba ibuhlungu kakhulu babuDube
ye Madube khonoku kukhulunywa ngubaba uKhumalo ukuthi kugcina kusiba la maluba omhlaba lawa akugcina kukhathaza kakhulu ngapha kumama lakubaba ngale kugcina kunganzani kuyahlupha lokhu akukucasisela uZulu sibele ukuthi pho kubanjwa njani
amalubo omhlaba abe ekhona njalo ubaba angaqalisa ukuthi adinge khona lapha yabe khona le mkhuhlane igcweleyo le uyawuthatha abe yazowunika umama ozihlalela ekhaya egcina abantwana ekuphinde futhi ayale sokuphambili nxa sokubonakele ukuthi sokungena umkhuhlane ekhaya ayale ukuthi ngiyobuye la but ungahlala usithi mbijana mbijana usiye ekhaya le mali sozuyidlala siyabe lokhu uhamba usiyayinika imuli but ungahlala uhlale uhlale udinga amalubo omhlaba uyagcina usiba le problem ngoba ethe end abantwana bazalamba kumbumfazi cina ethethe izikhwama wabuyela uzausulokhu usebenzela emuva ukade ungabulokhu usiye ekhaya uvusa lapho kuwe khona ucinga umenda umuzi uyacinaucina ube ngumuzi orayi ukade omama lathi nxa sisele emuva uyacina uyengimcina udinga into ezinye ezizakwenza ukuthi kusasa uba uyathutsha ungakwazi akuthole futhi usunomunye umuntu osendlini so ubaba ngabulokhu ehambe buye ekhaya siyabe sizama ukuthi si-avoid izinto ezinjengazonezo
ye baba Khumalo khonoku kukhulunywa ngumadube ukuthi kulabo umatshayinyoka phela umatshayinyoka bayasala khona ngale khaya kuhlupha pho-ke omama bakubamba njani khonoko
leyo umatshayinyoka babuDube iyahlupha ngoba ekugcineni umama ngoba okokuqala kumele sikucabange ukuthi sonke sile mizwa kuba le sikhathi lapho okudingeka khona ukuthi sisondelelane njengalokhu senza isivumelwano so nxa mina sengingasabi khona noma umama engasabi khona kuza kwenzeka ukuthi ekugcineni laba abantu laba omunye abe lo matshayinyoka omunye abe leduka lakhe ngiyavumelana kakhulu lomama ukuthi indoda isondele umama asondele mhlawumbe nxa mina ngingathi ahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha ngisho ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha so ukuze si-avoid indaba zabomathayinyoka la maluba yikuthi noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi
ye siyabona Madube kade sivele abaningi sebebuyele ekhaya bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi heyi engxeba ngathola kume kubi sijala ukuzwa kuthiwa-ke unazibani ubulewe into ezinjalo pho nxa sokunje kuphathwa njani
kuba ngoba lobusungu vimola so kunjalo abaningi bangkhona abangeneli kumbe bayangenela babe kuhlanga hlangothi oliyi-1.
Yelo ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube incwadi kwezamasiko esintu besixuxa njalo lobaba unqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Kangele zinye ziyawagcina masiko wawo. Kangele amanye amazwe bayawagcina masiko wawo.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikobe lamhlanje kuhlelo sixoxa ngempumelelo yabatsha abaphile emazweni abayizalwane zeZimbabwe. Sike saxoxa lomnumzana uHope Tyrone Dlovu yena owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tuvel yona ekhangelele ukuthuthukisa indlela abantu bagada ngayo imichova. Lamhlanje sixoxa lo Ndlovu ngenxa yokuthi inkampani yakhe isikhethwe ukungena kuhlelo olulapha kwelemelika ngase Washington DC olubuzwa ngokuthi Helicon Incubator Program olulenjongo yokuthuthukisa abosomabhizimusi abasanda ukuqala ibhizimusi labo ngesingizi sithi ama-startup companies. Masambeni kuye siyezwa okunengi. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Hayi ngiyabonga Mike, kunjani wena?
Hayi hayi ngiyaphila bhuti, ngilethemba njalo ukuthi abalaleli bona labo bayaphila. So bhuti masixoxe, Helicon Incubator Program awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo.
I-Helicon yona kahle injongo yayo ukuthi incedise abantu abasakhulayo abenza amabhizimisi ukuthi bekwanise ukuraise imali njalo lokuthi be-launch ama-products achiyene-chiyeneyo. So I think kona ngendlela kuyikho khona siqalisa uhlelo lwakhona ekuqaliseni komnyaka ka-2019 njalo sizabe sikontinua uhlelo lwakhona kuze kuyefika uJulayi.
Awungitshele ke mnumzana ukuthi nxa abantu besithi incubator program kahle lokhu kusho ukuthini?
Abakwenzayo kona kahle ukuthi bayanika abantu abasakhulayo ama-resources ukuthi benze amakhampani abo. So abakwenzayo ukuthi njenge-Helicon lay njenge-Helicon incubator program lay basinike accommodation for 5 months on lezi service lazo. Beqeda khonapho bese besinika lele madlanyane ukuthi sibe sihlale eMelika sibe sikwanisa ukuthi nxa sifuna ukuthi launch i-business lethu selilauncha kuhle. Phezu kwakhona lokho okuqakathekileyo kakhulu ukuthi bakwanisa ukusilinka lamanye lama-investors alapha eMelika lase-Europe ukuthi besincedise ukuthi silaunche ikampani yethu kwamanye amazwe nxa sesiya phambili.
Uyini umehluko okhona phakathi kwe-Mass Challenge? Last time saxoxa lapha kuhlelo lwabasakhulayo siyithintile i-Mass Challenge. Njalo manje usungena kulinye uhlelo i-Helicon Incubator Program. Yini umehluko okhona phakathi kwenhlelo ezimbili?
So i-difference yangkhona ikabili. Kuqala ukuthi i-Mass Challenge awuphiwa accommodation, bayakunika office space. Bekunikele ama-resources like into ezinjenge-Google, Google Cloud Services, Amazon Cloud Services, ukuthi ukwanise ukuthi uyakhe i-product lakho ozakulithengisa njengalapha esikwenzayo ukuthi siyakhe i-app. I-Helicon Incubator esikwenza manje ukuthi sisithatha from i-stage lapha challenge esishiye sikhona. Bakhetha out of 500 aba-applyer for the program, bakhetha 8 teams. And those 8 teams ama-team that are working on i-social innovation. So okwenzakala ukuthi i-Helicon i-focusa on a very specific group of abantu abenza amabhizinisi.
Angiyakuzwa ke. Lapho sagcina ukukhuluma lapha kuhlelo lwabasakhulayo uthe kimi njengenkampani likhangela ukuqala ukusebenza kweZimbabwe kulomnyaka. Lokhu kusaqhubekela phambili na?
Yes, lokhu kusaqhubekela phambili. Sifuna ukwanisa ukulaunch inkampani yethu, ukulaunch iproduct lethu kobulawayo ekupheleni kwe-month ka-December le. Ngoba kade si-festive season abantu bayamuva kakhulu. Sifuna ukwanisa ukuthi nxa silauncha i-pilot yethu abantu ukwanisa ukudownload i-app belisebenzise kahle.
Yebo ke bulawayo omuhle, mthwakazi omuhle liyamuzwa iyezi Tuvel. Hayi Ndlovini, ngikuzwile kahle mnumzana, gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu njalo inkampani yakho iTuvel kumele bayephi?
Ngalifuna ukwazi nge Healthion incubator lehamba ku www.healthion.com. Lapho bachazisa ke ukuthi uhlelo lolu kahle kahle ngolwani lama benefits ama startups awatholayo and kahle kahle labantu abasha abafuna ukuqala ama business abo even bese eZimbabwe kumbe bese diaspora lapha liyakwanisa ukuthi ku next cycle kwazi lana uku apply for the same program and kahle kahle ngiyaqonqosela ukuthi li apply to ma program njengona lawa nqala futhi bakwazi nge 2vel liyahamba ku www.2vel.com njalo ikhola bese athola khona ama updates ukuthi kuyini kahle kahle sikwenzayo njalo siyaqhathisana nini ukulonja.
Hayi, mthwakazo omuhle limzwile umnumzana u Hope Thariro Ndlovu owasungula inkampani ebizwa ngokuthi 2vel. Kwanelo kwalamhla bafethu masidibane ngevikezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo nguMike Hove sengilishiya ke ngisithi libe ngevike mnandi. Kholisana abontanga. Bye bye.
Sibongeke uBig Mike ngalolo hlelo. Singeneke kohlelo lwamakholo. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni lamhlanje.
Siyahlangana bazalwana abathandekayo elizwini lenkosi namhlanje esiza kulithola encwadini ngokuloba kaLuka isahlunga sesithupha indima yamashumi amane lantathu kusiya endimeni yamashumi amane lanhlanu. Kufundeka kanje: ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle. Ngokuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo, akukhiwa kambe amakhiwane emeveni nezithelo zomvini azikhiwa ejijolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi. Ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Lapha ilizwi lithi ubuhle bomuntu busenhlizweni. Ngenye indlela, nxa sikhuluma ngomuntu sikhuluma ngobuntu bakhe. Kasikhulumi ngemvunulo yakhe, kasikhulumi ngemfuyo yakhe, kasikhulumi ngokuphakama kumbe ngokwehla kwakhe, kasikhulumi ngokubhekeka kobuso bakhe. Ulekhanda elikhulu, ulendlebe ezingamakhwakhwa kumbe unjani? Kasikhulumi ngokubonakala esikubona ngamehlo enyama, sibe sesithi lo umuntu muhle. Kakuyi ngokuthi uvathe izigqoko ezinjani, angagqoka isudu edulayo yohlobo oluphezulu kodwa asale emubi. Angaba lesikhundla esikhulu eze konke okubona ngamehlo enyama kodwa asale elokhu emubi. Ngoba lithi ilizwi esilibalileyo, ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi. Ngenye indlela, umuntu isithelo asithelayo sisuka enhlizweni yakhe. Inhliziyo yomuntu yiyo ethwele ubuntu bomuntu. Inhliziyo yomuntu yiyo etshengisa ubana uvele ungumuntu onjani. Nxa umuntu evula umlomo esekhuluma, ilizwi lelo liyabe lisho ukuthi ngabe ukhona, awudingi bani. Zazele ngenhliziyo yakho ukuthi lokho ukhulumayo ngomlomo wakho kusuka enhlizweni yakho. Kuyakha yini kumbe kuyabhidliza, kuyaphilisa kumbe kuyabulala. Bakhona abanye abantu abanye bazibizingela amakholwa abathi bona bakholiwe kodwa bakukhupha emlonyeni kuyesisabeka. Abanye ngabakhokheli endani bakhokheli abantu bafane lo muthi omuhle onjengomkhiwa lapho abantu abazahamba bayocatsha khona nxa ilanga litshisa bayethola izithelo nxa sesithe sathela leso sihlahla. Abanye bakubalekela khona lokho, bafana lezihlahla nje ezameva. Yiko kuthiwa abantu bangaza ke bayekukha isithelo somkhiwa esihlahleni sameva, ngoba bazahlatshwa babe mdwejudweju, baphume legazi. Baningi abantu ke esibabonayo abahamba bedala izinto ezingayisizwe emphakathini nje lasemabandleni. Zihlobo ezithandekileyo, hlola inhliziyo yakho, thela izithelo ezinhle, ube lephunga elihle, wamukeleke kuNkulunkulu nakubantu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Thixo ingcwele wena ongehlula lutho, ilizwi lakho kalingene lihlale phakathi kwethu. Nkosi yokuphila belathi silondoloze, sineke inhliziyo ezinhle, ziyathela izithelo ezinhle. Sukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla.
Siletemba libusisekile engentshumayelo kamfundisi. Kutaba oluphuthumayo esisanda kulwamukela kufe abantu abalichumi lanye engozini yokungqikilana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Amapolisa athi enye yalawa makhombi idubuke iviri laphambili yasitshayana lenye ebiphambana layo. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso ebona ngokuqhutsha kwenguqu izifa isilenkokheli entsha ngemva kokunqotshwa komkhokheli wayo uMnumzana Philip Chiangwa. Lo msekeli wakhe uMnumzana Omega Spanda kukhetho olwenziwe namuhla. UChiangwa unqotshwe nguFelton Kamambo onguye osekhokhela izifa esekelwa ngumnumzana Gift Banda yena onqobe uOmega Spanda. Njana Junior the Big Animal yehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo ngengoma yakhe ethi Tulani nilalele. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi lanye engozini yokutshayana kwamakhombi amabili eMurewa ntambama namuhla. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.